mina angiboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambanisa kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaRepublican usekelwa yiparty yakhe eyodwa naleyo futhi lapho kungaseki ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley bakhona abantu abaphikisana naye uBiden ngeke ngezwa ukuthi abazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa lwana abanye bazakwenza kwenye indawo abanye bawenze kwenye indawo kutsho ukuthi bona bodwa badakukene phakathi kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono ngulo Trump mbona ngathi ngasozanqobe mina umhlaba wonke
yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngenqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden
ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impi le e-Ukraine kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye ongayisekeliyo khathesi bonke sebephunga uhlehlela emuva bonke sebephunga udonsa inyawo bonke sebephungwala into esegcikene ebonakala benzelani uTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine esekhulumela umngani wakhe lo uputin ukuthi khona hhayi wena yekela lokhu akume kancinyane kodwa eqinisweni ukuthi yona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elingasilo layo ele-Ukraine so-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala ukuthi bathini.